angithi ukuthi abantu kumele behlukuluzwe kumbe njani, kodwa ke abantu labo bamele beziphathe. Ungakhangela into kade isenzakala amalanga la, kulabantu abasebethatha umthetho bewufake ezandleni zabo, besenza izinto ngendlela abathanda ngayo. Umthetho sozobayekele bonabo bantu. Njengokuthi ngithi mina, abantu laba kade betshisa impahla zabantu, betshisa izimota, besenza yonke into yokunjalo, bebulala, bengena bejikijela abavikela impahla ukuthi zingadilike, bebajikijela ngamatshe. Hayi, umthetho kumele ufinyelele kibo ngendlela zonke. Nxa kukuthi banjani, kumele bafinyelele kibo umthetho, bafinyelele batholakala lelawa abantu bajeziswe ngendlela eqondileyo. Yiko engikubonayo kuphela kukhona. Kodwa kathesi abantu bazabe bekhala abanye besithi, but singakhangela umonakalo owenzakeleyo ubusenziwa ngani ngabantu, yibo bona abantu. Xa sebelandelelwa futhi umthetho wesusuba uyisandla somthetho sesibafinyelela, sebekhala futhi bona abantu ade besenza into zokugama.
Abantu abaningi ababuleweyo babugawule bebengelani lo kutshengisela lo dlame olube khona. Abantu abatshayayo izalukazi lama kheku bebengelani lokwenza lo dlakela okhuluma ngalo, kambe bahlukunyezelwana abantu sokuyikukura hundi yini?
Ikuthi khonoko kwenzakalayo njengoba kathesi abanye omunye layo yabenika isicicele lakhe leyo lodaba ukuthi kwenzakala lo kwenzakala lo. Kodwa ebantwini bonke okwenzakalayo ukuthi ngiza kunika isibonelo esithile, abafana abanye ade bengitshela besekobulawayo bethi kade bezama ukuvikela indawo eziyuthi zingaluthwa, kodwa babusuke bebaleka bejikijelwa ngamatshe betshawa, bathi balimele labo bantu ade besenza khonoko. Kodwa ngokunjalo izinto ezinjalo azikhulumi. Kukhulunywa ukuthi amapholisa athe esenza kumbe amapholisa othe evikela abantu baba ukuthi izalukazi ezinye zacela sezihlukuluzwa kumbe lamaqhadi wehlukuluzwa. Kodwa emumeni okhona on the ground ukuthi umuntu akhitshwe emoteni yakhe echiswe imoto ukuthi uya ngaphi wena, uya ngaphi, asomthetho lowo njalo. Xa sebedingakala abantu banjalo sokungasafa nabanye abantu abangalacala khonaphana phakathi.
Uhulumende zama ukuzivikela izolo uthe amasotsha la abulala abantu abetshaya abantu izigebenga eziintshontshe amayunifomu amasotsha lemibhobho, okungamanga nje asegcekeni babugawule. Kambe bakhona yini abantu abangakuthemba lokho?
Ikuthi ezintweni ezinjalo kungamele kwesinye isikhathi kumele abantu banike isikhathi ukuthi bacwayisise ukuthi akula yini ukuganga okuthize sokungenela abanye abantu abangayisiwo bona bomthetho sebesenza into ezingayisizo ukuthi uyacinga kungcwelisa uhulumende. Kwesinye isikhathi isandla sokuganga, isandla sesithathu singabe sesikhona khonapha entweni lenezi.